Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its national determined contributions and committed to a conditional 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030. Comprehensive strategies are also being implemented.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe lamhlanje emhlanganweni ophathelane lokuguquka komkhathi oweclimate change owenzelwa eGlasgow kwele Scotland.
Sesibonile eZimbabwe ukuthi ngelinye lamazwe elihlukumeza ama-journalist kakhulu ngakhuluma ngendaba eke yaduma ngomnyaka ophelileyo kade awona mjayiwa okuthiwa wathunjwa ngabantu ezidama security agents. Nanamhlanje ula muntu oseke wabotshwa kumba wabuzwa amapholisa ukuthi indaba katawanda mcheyiwa ihamba njani.
Iintatheli zindaba zeZimbabwe ikakhulu ezisebenza zizimele ziveza ukukhathazeka ngokwephulwa kwelungelo lazo lapho zisebenza. Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha kusiya kwelithumi lasikhombisa yokuzalwa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe lamhlanje emhlanganweni ophathelane lokuguquka komkhathi oweclimate change owenzelwa eGlasgow kwele Scotland. Emazwini akhe uMnangagwa uthe eZimbabwe lizinikele ukwenza konke okusemandleni alo ukwehlisa inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi, ikakhulu ukungcoliswa kwawo zintuthu eziphuma emoteni kundizamchina lemini imichina. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lo owe COP26, uMnangagwa uthe yena lohulumende wakhe bazinikele ukugcwalisa iziqondiso zezivumelwane ezizalotshwa emhlanganweni walonyaka, kodwa udubo nje ukuthi ilizwe lakhe libhekane lobunzima obudalwa izijeziso zenotho athi lazitheswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wakhuthaza amazwe athuthukileyo ukubana ancedise amazwe angabayanga lasathuthukayo kunhlelo zayo zokumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi.
It is further imperative that the said emission reduction targets are anchored on supporting, financing and equipping countries to gradually and sustainably migrate from fossil to renewable energy. Notwithstanding that, as a country, we are a net sink. I'm pleased to highlight that Zimbabwe has revised its nationally determined contributions and committed to a conditional 40% per capita greenhouse gas emission reduction target by 2030. Comprehensive strategies are also being implemented towards mainstreaming climate change adaptation and resilience across all sectors of our economy.
Umongameli Joe Biden welemenika laye ongena umhlangano munye uthetheleli thuba uxolisa kunkokheli yamazwe womhlaba ngenyathelo esilase lithethwe ngumongameli Donald Trump amnqobayo ukukhetho olwedluleyo elokuphuma kusivumelwano eseParis Agreement sokukhuthaza amazwe omhlaba ukuthatha amanyathelo okumelana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi, i-climate change, ukuze umonakalo ungabi mkhulu kakhulu. Umongameli Biden uthe njalo amazwe asathuthukayo kumele ancediswe ngoba kulesidingeko sokuthi aphathiswe ngemali engafika amabhiliyoni edlula alikhulu, $100 billion ngomnyaka, ukuze yenelise ukumelana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Uthi kunje leMelika liqoqa ukusungula uhlelo lwamabhiliyoni amathathu amadola ngomnyaka, $3 billion, ezasetshenziswa emsebenzini wokumelana lomonakalo osudalwa yikuguquka komkhathi. Kodwa edabeni lwezitshenziso zezinotho zelizwe lakhe lezemazwe nawe inhlanganiso ye-European Union umange lokuthi lezi zitshenziso aziqondiswanga kuzulu weZimbabwe, kodwa kwezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezikuhulumende kanye labamankampani labanye osomabhizimusi abadlelana lalezi ziphathamandla emkhubeni wenkohlakalo. Uqhubeke ethi uhulumende angavele aguqule indlela abusa ngayo, alondoloze ilungelo loluntu, aqhube ukhetho olubalulekileyo kanye lokulwisana lenkohlakalo. Izitsheziso lezi zilakho ukwesulwa. Uhulumende weZimbabwe ubeke wabika ukubana uMnangagwa uzahlangana lenhloko kahulumende leBrithani uMnumzana Boris Johnson, kodwa uhulumende walelo lizwe ubikwa esethule umbiko othi akayisenelisi ukuhlangana lomkhokheli weZimbabwe. Umhlangano ophathelane lokuhlaziya kuguquka komkhathi oweClimate Change oqale ngempelasonto eGlasgow kwele Scotland uphela mhlaka 12 Lwezi. Ngimele Studio 7 ngise Maryland ngoPraxitus Jeremiah.
Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka elichumi lasithupha kusiya kwelichumi lasikhombisa yokuzalwa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle izolo bethule umbiko wokwazisa ngaleli nyathelo, njalo bexwayisa abezikolo, amakoliji lamayunivesithi ukuthi bahlabise abafundi abaleminyaka le kusukela lamuhla. Bathe njalo kuzasetshenziswa ijekiseni elungiswe yinkampani yakwele China iSinovac, engenye yamajekiseni asetshenziswa elizweni ebantwini abadala. Uhulumende uthi uphakathi kokucubungula ukuthi abantwana abaleminyaka ephansi kwelichumi lasithupha bengahlatshwa yini labo, lanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.3 million. Uhulumende uthi elokhu ekhangelele ukuthi inani leli lifike kuzigidi ezilichumi, i-10 million ngompalakazi, ukuze ilizwe lifinyelele isibanga sokuthi selivikelekile, i-herd immunity. Intatheli zindaba zeZimbabwe ikakhulu ezisebenza zizimele ziveze ukukhathazeka ngokwephulwa kwelungelo lazo lapho zisebenza, njalo zihlukunyezwa nguhulumende kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emkhosini owenzelwe eBronte Hotel eHarare ukunanza usuku olwe International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, oqoqwe ngokusebenzisana kwabe Media Alliance in Zimbabwe, MAZ, labe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Emazwini afundwe ngumqondisi wohlangothi olubona ngezentatheli zindaba ezisebenzela amanye amazwe, uDr. Ivano Gurira, emele unkosikazi Monica Mchwangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, uthi bazimisele ukubona ukuthi imithetho ekhona elizweni iyazilondoloza sikhathi sonke intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Uthi kodwa kumele lazo zilandele leyo mithetho.
You will appreciate that our quest for a free, safe and protective media environment does not mean that journalists will be allowed to roam freely, break the law, but instead to roam freely within the law, which I am convinced is designed to protect them.
Ukuba khona kohlangothi lwezokuthapha izindaba okukhululekileyo akutsho ukuba intatheli sezivunyelwe ukwenza santando zisephula umthetho. Kodwa kumele ziwuhloniphe lo mthetho wona owenziwa ngendlela yokuzilondoloza.
Isiphathamandla senhlanganiso elawula ukusebenza kwentathelizindaba eyeMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, uNqaba Machazi ulandisa kabanzi ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Kuyenza umsebenzi wentathelizindaba asokucala, sizabezama lathi ukuthi njengentathelizindaba singezelele kwa-accountability le-transparency ukuze ukuthi amazwi ethu athuthuke. Yikho okuqakathekileyo khona lokhu. Ngokubona kwethu Zimbabwe le ngelinye lamazwe elingaphathi kuhle intathelizindaba. Sesibonile eZimbabwe ukuthi ngelinye lamazwe elihlukumeza ama-journalist kakhulu.
Uqhubeke elandisa ngezinye zezehlakalo esezithe zaba khona eZimbabwe lakwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika uMachazi zokuhlukunyezwa kwentathelizindaba kodwa engekho obotshwayo.
Kakhulu ngakhuluma ngendaba eke yaduma ngomnyaka ophelileyo kade awonamjayiwa okuthiwa wathunjwa ngabantu esidama security agents. Nanamhlanje akula muntu oseke wakhuluma wabotshwa kumbe wabuzwa amapholisa ukuthi indaba kaTawanda Mchewa ihamba njani. Siyathola ukuthi eMozambique kulo Ibrahim Mbaruko osesiyakwanisa 19 months wacatha kodwa asizwa lutho okukhulunywa ngaye, namapholisa aphendla indaba yangkhona abatsho lutho. ETanzania kule ndaba kaAzori Gwanda osekwanisa iminyaka emine kungaziwa ukuthi waqondaphi ngo-2019. Ilizwe lakhe lathi hayi kutsho ukuthi enxeso wafa kodwa lanamhlanje asikabona isidumbu sakhe. And abantu abaphendle amapholisa ukuthi bephendle ukuthi anikwenzakalani ngempilo yakhe.
Isikhulumeli senhlanganiso yentathelizindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association in Zimbabwe, YOJA, uLeopold Munende, uthi imikhosi enje inika intathelizindaba ithuba lokukhulumisana lamapholisa ukuba azwisise ukuthi zisebenza njani.
Ilanga leli liqathe kakhulu ngoba lisinika lathi ithuba lokukhumbula osekwenzakele kithi njengentathelizindaba, ikakhulu sisezandleni zamapholisa lamasosha. Njalo lisinika ithuba lokuthi sikhangele ukuthi ingxoxo esesike saba lazo namapholisa sesingaphi ngazo. Sesilesikhathi sikhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, naye yathembisa sibili ukuthi uzalwesisa udaba lolu ngoba sesile ntathela izindaba eziningi kakhulu ezitshaywayo ezibotshwayo.
Umunende uthi ufisa ngabe ziyahlolisiswa izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathela izindaba ikakhulu ezandleni zabomthetho.
Kumavila amabili adluleyo kumbe sokubutshwe intathela izindaba kumbe ezingafika ezinhlanu sibili. So sithemba ukuthi ilanga elinje lingenza ukuthi laye uhulumende lengatsha zakhe zingabona ukuthi into abazenzayo azilunganga. Njalo sokuyisikhathi sokuthi beqale ukubopha lokubophisa wonke ongahloniphi ikakhulu amalungelo entathela izindaba. Ngingakhohlwa nabanye kumbe ngingadeleli abanye abalamalungelo abo.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazimisele njengohlangothi ukulondoloza intathela izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
And they promise that we will continue to recognize your rights. Where a crime has been committed against a journalist, please come forward and report. But take note of the date, time and place.
Sizoqhubeka siwalondoloza amalungelo entathela izindaba. Lapho kudale khona icala kuqondiswe kuntathela izindaba yanini mangala njalo lisitsho usuku lwakhona isikhathi lalapho lelo cala elidalelwe khona.
Uhulumende uthi eleZimbabwe linganeno kwezokuhlukunyezwa kwentathela izindaba njengoba bengekho asebethe babulawa njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Lolu suku lwahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations ukuthi lunanzwe minyaka yonke mhlaka 2 Lwezi. Lenhlanganiso ibika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiyafika u-2020 kule ntathela izindaba ezedlula inkulungwane eyodwa 1200 ababulawa besemsebenzini kodwa iningi lababulalayo abazange babotshwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umabhalane wogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana James Manzou, uthi uhulumende uyasekela ukubunjwa komthetho ozajezisa abafuna eleZimbabwe letheswe izijeziso ngamazwe aphetheya. Uveze lokhu ekhuluma edalele ePhalamende namuhla, lapho wagcizelele ukuthi isithunywa somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ebesiselizweni usikhwicamfundo Elena Duhan laye wagcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ziyenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe. Inhlanganiso ye-Anti-Sanctions Trust ehlezi itshengisela eHarare phambi kwesigodlo sommeli welemelika eZimbabwe yakhalaza ukuthi iPhalamende ibumbe lumthetho. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungulayo ezombusazwe.
Akwephusi ukuthi abantu uma sebehlulekile ukubusa ilizwe basebenzisa umthetho. Mina angikholwa ukuthi ilizwe lethu uhlupho ngama-sanctions. Bengaze befake umthetho wama-sanctions as long as esikubonileyo sebefike khonale ukuthi bahaye indege edulayo, bahamba le-delegation eningi visas amanye amazwe, ukuthi uzathola ukuthi abanye bahambile with a lean delegation, thina sahamba delegation yabantu abangani baya emthathweni. Ozibuza ukuthi kati laba abaningi uma ehambe labantu abalikhulu bayakwenzayo. So ukufaka umthetho lo yikuzama ukuthi ukudlova nobugebenga babo bube legal, ngoba okokuqala abarespond ukuthi kungani kwathiwa bafakelwa zona ezo zijezi, kuyini asebekwenzile ukuthi betshengise ubuntu, ngoba thina anti sibuswa izigebenga. So uma ungasafakwanga amanye amazwe afaka indlela yokuprotekta abantu bahlala behlukuluzwa.
Kodwa uhulumende uthi usekela le inhlanganiso eyaziwa ukuthi Anti-Sanctions Trust.
Umuntu lomfo wabo into eyodwa, umntanakhe lowo trust ayifomileyo yena. So akwethusi trust ebunjelwe ukuthi yefuqa imfuno zabo. Kungaba kubuthi sitase ukukhuluma ngayo ezifo sikhuluma nge-independent trust, hayi into yabo leyo.
Ubona umthetho lo uqondiswa kubobani?
Bakutsho vele phambilini ukuthi uqondiswe kwabalwela amalungelo oluntu, uma uqondiswe kwabaphikisayo ikakhulu abebandla le-MCC Alliance. Kodwa ekugcineni kwakho konke bengawenza lo mthetho bewufake, kodwa as long as the actor irresponsible ilizwe alivoti. Bangaze bebiza ama-commissioners, bebiza obani outside, bebuye bethi as long as expenditure yethu sifaka kakhulu imali kuna-productive sector ilizwe kalivoti. As long as ithatha umnotho welizwe for individual benefit, abantu bazanotha sibili njengoba sobonile betshengisa ukuthi bayajabula khonani, kodwa izizalwane lelizwe kuyaqhubeka kudubeke.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa isimo somnotho elizweni esiphazanyiswe ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ukuze sizwe ukuba baqhuba njani umsebenzi phakathi kobunzima obudalwe ngokungaqhubi kuhle komnotho welizwe. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wazise ngohlelo lwemelika lokwehlisa udubo oludalwa yintuthu e-methane. Ubike lokhu emhlanganeni ongenwa yinkokheli yamazwe omhlaba edlula ikhulu kulanga lesibili lalo mhlangano owenzelwa kweleScotland ophathelane lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Change Conference. Lolu hlelo lubikwa luzagubhela ingatsha ezihlukeneyo zikahulumende ezigoqela olwezamandla kagetsi, olokulima, olokuthwala kwempahla labantu, olubona ngokwakhiwa kwezakhiwo kanye lokwendaba zasekhaya. ukwehlisa intuthu eyiyo yona umkhathi lolu hlelo lubikwa luza kwenza elimelika ligcwalise iziqondiso ezeglobal methane pledge okuyizithembiso zokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhokhelayo ekwehliseni isilinganiso se-methane emissions ukuze sibe phansi kokungamashumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka ka-2020 kusiyafika u-2030. Inhloko karhulumente yeleBritane uMnumzana Boris Johnson uncome isivumelwano esilotshwe eGlasgow eScotland esiphathelane lokwehlisa udubo lokutshabalaliswa kwezihlahla lamaganga emazweni womhlaba esigoqela amazwe afana laboBrazil, China, Russia yamanye.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi uhambo lwakhe emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26 kwelengilandi uyindlela yokuvuselela ubudlelwano lamazwe awentshonalanga. Kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi uhambo lolu alusoze luguqule ingqondo zenkokeli yamazwe omhlaba. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kujera.
Indaba ye-re-engagement angiboni izaletha inguquko masinya ngoba sizabona ukuthi uhulumende kumele abe le nguquko akumele ayenze lapha elizwe singakakhangelele ukuthi i-re-engagement isilethele okuningi. So khathesi ngibona njengani ngamazwi kuphela yikuthaba kuphela kodwa angiboni ukuthi uzasilethela okuningi khathesi ngikhuluma ngisenzeni. Okumele kwenzakale ukuthi uhulumende kumele abuyele lapha ekhaya umongameli alungise okuhluphayo okunjenge-economy, okunjengokuthi abantu bayahlukumezeka, abantu abala freedom okumele babe layo. So nxa umongameli engalungisa lokho ngibona njengani i-re-engagement izaphumelela, kodwa okakhathesi ngibona njengani indaba samakhamera kuphela.
Kesizwe imbono yakhe. Umongameli Mnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina eqatshwe kwele Azerbaijan ngamadola ayedlula isigidi esisodwa $1 million lanxa nje omakhelwane abanjengele Zambia besebenzise indizamchina ezigadwa nguZulu Mathupha. Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Angleston Sibanda uthi udubo olukhona ngolokuthi iningi alizwisisi ukuthi i-climate change kumbe ukuguquka komkhathi kuyini njalo kuzaba lomthelela bani kumnotho elizwe kumbe impilo yabantu Mathupha.
EZimbabwe ngendaba udaba lweclimate change kusase lomsebenzi omkhulu sibili. Abanengi iningi ngalikazwisisi ukuthi kukukhulu kutshoni, iningi ngalikazwisisi ukuthi litshoni. Uyathola abantu basaqhubeka begamula izihlahla santando, abantu basaqhubeka abanye bechisa berelease le kuthiwa ngama-carbon emission. Yebo kambe i-percentage yethu ye-carbon emission eZimbabwe isasephansi ngoba thina sisasele izihlahla, sisasele lamagusu, sasele izintaba kasikafiki ezingeni elinzima njengamazwe la esiwathi ngama developed countries. Kodwa kuqakathekile ukuthi silondoloze khonoko esilakho. Yikho phela sibona sisibala sike saba lenzindlala eziningi kakhulu, iwoma okukhulu kakhulu, izulu lingani kahle. Kusadingakala ukuthi sifundisane njengabo somabhizinis ukuthi sihlanyelene izihlahla, silondoloze nini imvelo ukuze izululine ukuze umumo omkhathi uqhubeke usiba ngcono. Kodwa singaqhubeka sidiliza khona okukhona, siyazibulala, sibulala elakusasa lethu, sibulala elakusasa labantwa bethu.
Umnangagwa ubikwa ekhatshwe yiziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kunye labosomabhizimusi. Ukutshela laye uthi udaba lweclimate change lumele luchazwe mgceke ukuze abantu baluzwisise.
Kukhanya lapha eZimbabwe indaba yeclimate change kayikazwakali, kayikangeni kubosomabhizimusi labantu makhaza. Asikazwisisi ukuthi ilink ekhona phakathi kweclimate change lalokho okwenzakala lapha elizweni ingaba ime kanjani. I-climate change ikhulunywa ngesaga, ikhulunywa ngamazwi a too technical ukuthi engxenye abantu abakho kungxoxo le climate change okubanga ukuthi abantu bengazwisisi ukuthi ama disaster anjengecyclone Idai esiwabone ngo 2019 kumbe ama drought esiwabona khathesi indaba yokuthi sekule climate change lapha elizweni njalo kumele lathi sibe silungiselele lathi sibe sikhuluma ngayo sibona ukuthi kulamathuba na esingawabona ku climate change njalo singenza njani ukuthi sizivikele ukuthi ilizwe lethu lingachabalali ngenxa ye climate change.
Umongameli Mnangagwa wethule namuhla amazwi akhe emhlanganweni lo lapho acothoze izijeziso zenotho ezafakelwa yena lenye inkokheli yebandla leZANU-PF. Kodwa wathi ilizwe leZimbabwe elizimisele ukusebenzelana lamanye amazwe ekuqedeni udubo lokuqhelisa ukuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Abacubungula ezomnotho bathi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu ele-AIBZ elokumisa ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi alisoze lehlise ukuthengiswa kwemali emkambo wensitha. Bathi okungamisa ukuthengiswa kwemali yokulungisisa ezomnotho hathi ukulwisana lempumela yokuthengiswa kwemali. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amakampani aletha amagagasi kubomakhale khukhwini aphiwe amaviki amabili ukuba kuthi kufika umhla ka 7 lwezi ebe esehlelile ukuba azise uhlangothi lwe-Financial Intelligence Unit ukuthi azofaka ziphi indlela zokwehlisa ukuthengiswa kwe-airtime ngesilinganiso esikhulu kakhulu. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezomnotho, uthi kakulungisiswe ezomnotho ukuze konke kulunge.
I-RBZ kumele ingakhangeli ikakhulu esithi ngama-symptoms kodwa ikhangele imbangela. So angiboni ukuthi kuzasiza khona lokho ngoba i-black market yona le iyabe ilokhu itshintsha iguquka isiba ngcono bezama ukuyigijimisa isiba wesi. Okumqokwa yikubana umkhonomi ulungiswe.
Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu uthi ukuvalela abantu abathengisa i-airtime akusikho ukuzalungisa umnotho.
Konke lokho akusoze kusebenze, kuzathwalisa nzima abantu, bacatsha ngomunwe, i-economy idilizwa yibo. Kumele kulungiswe i-corruption ngendlela efaneleyo, iyabantu abaphezulu, hayi ukulwa labantu abazithengisela i-airtime abazithwele nzima. Akusoze kuyivuse i-economy konke lokho abakwenzayo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi we-Vendors and Traders Association, uthi lokhu akube thusanga ngoba kwakukhulunyiwe phambilini ukuthi kuyangcolisa imvelo.
Kuyadinga ukuthi khona nasi also nxa sisebenza sikhangele ukuthi asilimazi ezemvelo, into ze-pollution lani. Kodwa kwe-RBZ of course yazi ukuthi sokhangela kakhulu kumenemeni obenziwe ezimalini. Esingakukhuthazayo ukuthi ama-members ethu atholakale engalindelanga le nto isenzakala ukuthi bazame imizamo yonye ukuthi baziphilise. Silusizi kakhulu ekutheni sokuyahlukumeza indlela abaziphilisa ngayo, kube uhulumende ebenike ebanikile maybe i-warning besithi gradually look for other things to do, kodwa ngakunjalo akusenani.
Unkosikazi Sifiso Hadebe, omunye wabathengisayo emgwaqweni, uthi baphakathi kobunzima obukhulu ngoba behluthunelwa zonke indlela ezibaphilisayo.
Ngibona ngani thina ama-vendors siyancindezelwa, sidliswa imbuya ngoluthi, kambe shuwa yonke into ngani siyavalelwa. Waye bengalwisani labo siphatheleni labe black market ngoba kuyibo ababulala i-economy yethu. Iningi labantu libona kungcono ukuthengisa i-airtime ngoba ayihlali ingathengwanga, kodwa lokho abafuna ukusenza yokusibulala sikhangele.
Amakampani aletha amagagasi kamakhale khukhwini ayamukele ngesipho isinqumo esifakwe libhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe esokumisa kokuthengiswa kwe-airtime yamaphepha. Bathe lokhu kuyabaphathisa ekwehliseni indleko zabo njengamakampani, njalo kuzaphathisa ekuphunguleni ingcekeza kumvelo. Ibhanga elikhulu selithe ukuze kwenqajwe ukuthengiswa ke-airtime ngobuningi bayo. Umuntu othengayo kasavunyelwa ukuthenga kanye i-airtime edlula inkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Amakampani aletha amagagasi agoqela i-Econet, Telcel, le-Net1 aphiwa umgoqo wokuba kuphela uzibandlela womnyaka ozayo abe esehlise ukuthengiswa kwe-airtime ngobuningi kwafika kumachumi amabili ekhulwini nge-20%, kuthi kuphela umbimbitho kumnyaka ozayo abe esehlise afika kuchumi ekhulwini i-10%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ungenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini.